Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tande kuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngosinika izindaba ngolimi lesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Zibandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, izikole ezimbili zivaliwe eChiredzi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane owesihudo sekholera ilizweni. Abachusi-chusi bakahulumende babikwa behlulekile uveza umthathandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukuthi umnumzana Job Sikhala owake wamela izengeza West edalela ephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokuchuchuzela abantu ukuthi bavukele uhulumende. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso ukubopha abantu abathengisa izidakamizwa labathengayo, njalo akhuthaza uZulu kubana aphatheke kulomkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezikhulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izikolo ezimbili zivaliwe eChiredzi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wesihudo esekhorela elizweni kanye lakwamanye amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika. Izolo kulabantu abahlanu ababikwa befile, njalo abedlula amakhulu amabili batholakale belomkhuhlane lo. iChiredzi yiyo ebiwa ilabantu abaningi asebebanjwe yilo mkhuhlane, ilandelwa yiBite Bridge, iKwazana eHarare, iChitungwiza, iGlenview eHarare, Makonde kanye leBuyera. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 18,332, asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye. Uthabo Kancube owe Studio 7 uxoxa lomnumzana Ambrose Bindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC ngalolu daba.
Kuhlunga ukuthi esiwuzwela ngaphandle kwelizwe leZimbabwe, kodwa ukhanya usungene leZimbabwe. Sizizwa ngale-Chiredzi ukubana ezinye izikolo ezivaliwe, sizwe le Manikalo ngapha ukuthi umkhuhlane lukhona leHarare, sokuthi usungenile. So-ke esikutshiwo lapha yikuthi nxa umkhuhlane lobeseukhona eZimbabwe, kule ngozi enkulu yokuthi lathi lapha koBulawayo singagcina sihlaselwa nomkhuhlane obungananzelela. Sinabantu abahamba nsuku zonke amabhasi asuka khona leHarare, asuka koManikaland, asuka koChipinge kuya la, naboThiredzi kuya la, ebuthela abantu behamba besiya le lani. So khonakhona kule ngozi yokuthi kutho ukuthi lathi njengoBulawayo sofanele sinanzele kakhulu ngoba lo mkhuhlane ungagcina usibambi. Siyakunanzela ukuthi umkhuhlane lowo ungazungene ulokumemetheka masinya elizweni. So kuyinto ebuhlungu esifisa ukuthi abantu njengezakhamizi sinanzelele ukubana siphile ngendlela okumele siphile ngayo. Ukuphawulana ke kume ezintheni ke sekuyele ukuphawulana. Aluba kuya ngalo uhulumende siyananzela izintheni kuyadliwa. Uhulumende ngawo uyafaka umthethwana okwaba khona isikhathi se-corona nabantu ukuthi abantu isikhathi se-COVID ukuthi abantu bangahle ezintheni ngoba kulapho ngamemetheka khona. So fanele uhulumende asondela phakathi umthetho okuvikela abantu.
Sibona lapha umkhuhlane lo umemetheka kakhulu lapho okulodubo lwamanzi khona, njalo indawo eziningi zeZimbabwe esikhangelane lodubo lolu, kungenziwa njani?
Ye, liqiniso leli ukuthi umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odubo lwamanzi khona ukuthi kusitakanti amahygiene standards abe sehlile. Awangananzela ezambuzi ingayingxeka ongasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagezi izandla, yiko okwenza umemetheke. So sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela siyohlupho olufana nawo lwamanzi. Engxenye aluba kuya khathi siyananzele ukuthi indawo eziningi khona abakobulawayo yiwamanzi ehlupha, akayekele engavalwa kwesikhathi esithile. Siyakwazi ukubana amanzi ayashoda, kodwa-ke ngenxa yomkhuhlane lo osukhona usikhathi ayekele amanzi angavahle ke kubonakala umkhuhlane uqala unqandwe. Kuzwa ukuthi indawo lezi ezingelamanzi kube lama-water kiosk lawo ungathi ancedisa abantu xa sokunzima. Kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bo indawo ezingelamanzi ziba la manzi, ngoba xa uvele ungelamanzi umkhuhlane asezweneke suba nasewumanzi. So-ke engxenye kobulawayo sisicheleke ukuthi hhayi ama-sitifazer sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angavalwa, lokhu kuthiwa yi-load shedding, bake bayekele amanzi aqhubeke khona. Umkhuhlane kuze beqinise ukuthi hhayi usudedile, awusaqhubeki ngendlela esibona iqhubeka ngayo khathesi.
Umkhuhlane lo uqale ngoFebruary ka-2023, njalo sibulale abantu abaningi. Libona sengathi kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo, njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lomkhuhlane abawuzwisisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa sithi council kwezempilakahle lapho i-department ze-health ekube le ndlela yokuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kwezathi bananzelele. Okwesibili, sinanzela ukuthi engxenye lezinhlweni lapho inamba kezinando kaxasa asiyakwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama singahlelwa siyashiswana siyekhulume, kodwa nxa umkhuhlane usukhona inamba lingabi inkulu kakhulu. Uqhubeke futhi ukuthi engxenye ezinhlweni iy'ndaba lezane zokuqhawulana abantu bafundise ukuthi bake bame ukuqhawulana. Engxenye futhi sendlu yabana nge-COVID siyakwazi sengoba kungasaphekwa. Engxenye sokufanele siyeke leso sigaba kuye kumiswe kancane ukuthi hhayi ezinhlweni sikaze siyebeke omnye wethu kuyaphekwa kudliwe, kuye kumiswe kancane khona kwa.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Svindi owaye wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC esecingweni loTabo Kancube we-Studio 7.
The Voice of America.
Abachuchisi babikwa behlulekile ukuveza emthethwandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukubana umnumzana Job Scala owake wamela izengeza West edalela ePhalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokutshotshozela abantu ukuthi bana bavukele uhulumende. Lokhu kudale ukuba leli cala lidluliselwe phambili. Lokhu njalo kwenzakala ngesikhathi amapholisa evimbe umbuthano obuqoqwe ngabeqembu eliqhuzela ukukhululwa kukaSikhala ele-Job Scala Solidarity Council ukuthi batshengisele ngokuthula. Sithi lokhu kwephula umthetho wokulondoloza ukuthula we-Maintenance of Peace and Order Act. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso wokubopha abantu abathengisa izidakamizwa labazithengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulumkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezephu lamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo elizweni. Embikweni esiwethule namhla, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi uthe kulabasolwa abathathu abasanda kumiswa emthethwandaba ngemva kokutholakala belezidakamizwa ezigoqela i-crystal meth le-bronco coffee syrup. Uthi omunye wabasolwa utholakale ele-crystal meth ebiza izigidi ezedlula izinhlanu zamadola akule akweZimbabwe 5.3 million ukusetshenziswa kwezidakamizwa ludaba oluhluphayo eZimbabwe osolubhahe kakhulu kwabasakhulayo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-proportional representation kobulawayo unkosikazi Phesi Nyathi.
Okusemqoka ukuthi izidakamizwa zibulala ikusasa yabontanga. Sesibona ontanga bethatha lezi zidakamizwa, abanye kubangelwa ngama-peer pressures from abangane, abanye kubangelwa ngama-background abo lapho basukela khona, lapho abahlala khona ngekhaya. So njengosodolobho omele abantu, omele ontanga, omela izigaba zonke zabantu, sikhangelele ukubana sixhasane namapholisa ekuvikeleni ontanga ukubana bengasebenzisa lezi izidakamizwa.
Njengekhansili yakobulawayo lilazo yini inhlelo zokulwisana lalolu dubo kumbe ludubo elilutshiyela amapholisa?
Lesigaba sonke sinjengakobulawayo asikhangelelanga ukuthi udaba lolu siliyinike amapholisa kuphela. Lidaba esilikhangeleyo jikelele njengobulawayo, kumele sikhashane lamapholisa sisize umphakathi.
Kobulawayo khona ungathi udubo lolu lubhahe kanganani? Siyake sizwe ngamavuzu phathi, abantwana benza ukuganga besebenzisa okudakayo besiye emacansini. Lubhahe kanganani udaba lwezidakamizo?
Udaba lolu selujule kakhulu, esingathi sekuyikhensa eselungene phakathi ebantwini, ebantwaneni bethu. Ludaba sibile selubangele ukubana abantwana labo basaziphathi ngembeko. Ludaba oselubangele ukuthi lakhona kubahlali, kuma-societies, kuma-communities ethu, abantu abasahlalisani kuhle ngenxa yalezi zidakamizwa. Ngoba imbangela yibona abathengisa lezo zidakamizwa ngabahlali abahlala labantwana kuma-communities wona lawo esikhuluma ngawo.
Ama-communities wona izigaba ngezigaba ungathi zilazo yini inhlelo zokuqoqana zona zodwa izigaba, inkokheli yezigaba ibambene yini ekulwisaneni lolu dubo?
Inkokheli zezigaba zibambene kakhulu, siyazama ukubana sivikele abantwana, siyazama ukuba abantu bahlalisane kuhle, kungabi lo dlame phakathi kwama-communities wona lawo okuyikhona okubangelwa izidakamizwa.
Uhulumende na sike sambona sungula amaqula awokulwisana lalolu dubo ebambisane lamapholisa. Ungathi zanele yini inhlelo zikahulumende?
Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngokudilileyo, angenele kwizigaba zonke ukubana sincedise labantwana bathole usizo ekubaneni silwisane lodubo lolu lwezidakamizwa. Siyafisa ukubana uhulumende asikhashe singama-councillors abamela amadolobho. Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngezigaba ngezigaba ukubana silise udlame lolo sekuthe lwamemetheka, udlame lwezidakamizwa.
Unkosikazi Phesi Nyathi ngu-councillor we-proportional representation kobulawayo ubexoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Baningi abantu abaseZimbabwe abashayela uhulumende ihlombe ngomthetho osanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuphula iminyaka yomntwana ongaya ecansini isuka kwelishumi lasithupha 16 isiyafika kwelishumi lasishiyagalombili 18. Kodwa abalwela amalungelo abantwana bathi lanxa umthetho lo umuhle kumele abantu bedonse ndawonye ukuze ulondolozwe ilungelo lomntwana. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho we-Statutory Instrument 2 of 2024 owethulwe nguMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakuba engalweni zemithetho yelizwe okwenyanga eziyisithupha kuphela. Idale lePhalamende lifanele ukuba liwulolonge ubiselwe njalo kumongameli ozawupasisa ukuba ube ngumthetho ogcweleyo. Okwamanje iziqondiso zomthetho lo zikubeka sobala ukuba umuntu ozakwephula iziqondiso lezi ulakho ukuvalelwa entolongweni okweminyaka elichumi. igqwetha elilwela ilungelo likaZulu lizimele umnumzana Xolani Ngwenya uchasisa ukuba umthetho lo uchoni.
Ngomnyaka ophelileyo ngoMay, inkundla enkulu ebona ngamalungelo kwezombusazwe esithi Constitutional Court yahlala yenza isinqumo sokuthi uhulumende leParliament kufanele bayenze umthetho okhiphayo lowo othi umntwana ole minyaka elithumi lesithupha 16 years uyavunyelwa ukuya emacansini. Kufakwe umthetho othi umntwana uvunyelwa ukuya emacansini nxa eseleminyaka elithumi lesishiyagalombili 18 years. So umthetho lo ubungekho from ngesikhathi sika May kuze kuzofika kumalanga adluliwe lapho umongameli ayenze khona lowo mthetho.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Barbara Magigwana uthi muhle kakhulu umthetho owethulwe nguhulumende.
Nalo umthetho ofakwe nguhulumende ngiyawamukela sibili, ngoba ngibona uzayehlisa inani labantwana abazithola bebancane kakhulu okubafake engozini health wise. Labona lana ma-early wathi child marriages lana okwenziwa ngamanye amabandla kurongo kakhulu, abantwana asingabayendisi bebancane, sigcine abantwana baze bakhule kwenza ukuthi isasa labo libe lihle.
Osakhulayo njalo eyisifundi se-Africa University unkosikazi Sibongumusa Ncube uthi yebo umthetho usukhona, kodwa kumele ugcwalisiswe ukuze izigilamkhuba ezihlukumeza abantwana zibolele ejele.
Lesi sinyathelo esikhulu esithethwe siqhathekile ekunqandeni ukuhlukumezwa kwabantwana lokuphakamisa njalo lokuvukela amalungelo abo. Kulithemba lethu sonke njengomphakathi ukuthi umthetho lo omutsha uzalandelwa, abawephulayo bagwetshiswe ngokufanele.
Okwenziwe nguhulumende kunconywe njalo ngumnumzana Tajuddin Oyewale okhokhela inhlanganiso ye-UNICEF kwele Zimbabwe.
UNICEF commends the government of Zimbabwe for the passage of a new legislation that raises the age of consent to 18 years for sexual activities. This legislation has come to complement the amendment to the Marriages Act.
Siyakwazi ukuthi umthetho wokuthi abantwana abaphansi kweminyaka engu-18 bengayendi ubukhona akade kusilela, yiwo lo umthetho osubekiwe okubeka sobala ukuthi lakho ukuya emacansini lo mntwana oleminyaka engakedluli ithumi lasishiyagalombili licala. Ukuhambelana kwemithetho leyi imibili wenza ukuthi amalungelo abantwana alokwenza ngezecansi athole isisindo.
Ingcwethi ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa ekholijini leLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi umthetho lo kawusoze umise ukuhlukunyezwa kwamankazana kuphela kodwa labafana.
Ubuhle bomthetho lowo yikuthi ubopha nxa zonke. Kulezi nsuku siyaziwa khona even omama sebexhwalile abadala othola belala labantwana abancane abangabafana abancane, labo bayabotshwa ngomthetho lowo nxa umfana lowo engakafikisi iminyaka efananayo 18 years leyo. So hayi, mina ngibona ngumthetho olungileyo kakhulu elizweni.
Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuba idale lePhalamende lizalungisa umthetho osekela lokhu okwethulwe ngumnangagwa phansi kwamandla awaphiwa isisekelo sombuso awe-presidential powers. Abakholo lwesipositoli baziwa ngokuchada lokuchadisa abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla lokudla bathi bathole nzima ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza abantu beswele le mali yokuthenga impahla abayithengisayo emgwaqweni. Bathi bona lonyaka akuthembisi ukuba bazakwenelisa ukuphilisa izimuli zabo. Sebephila ngentando kaNkulunkulu, kubika uGibbs Dube.
Omunye wabakhala ngokwenzakala emgwaqweni ngunkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ayithenga kwele South Africa lakwamanye amazwe.
Engingakutsho ngebhizinesi yalonyaka lokho kuqale umnyaka 2024 ukuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa besingakayiboni ibhizinesi uhamba kwayo ngenxa yokuthi kuhle kwathi kuqala umnyaka kwahlangana lokuvulwa kwezikolo. So ekuvuleni kwezikolo sananzela ukuthi izikolo eziningi kuthe kuvula izikolo bebekhwezile ama-fees. Ngapha abantu bekhangelele ukuthi bathengele stationery lama-inform kwavela kwavuka sokukhwele zonke izinto. Okungawo ngukuthi abantwana at the same time babe lesidingo sokuthi lanxa besiye esikolo bahambe bethwele umphako wokudla esikolo sananzela ukuthi kusuke kwakhwela kwaze kwakhwela ngitsho lesinkwa. So esingakutsho ukuthi lonke kuqalise umnyaka ka-2024 business wise haya sikabona ukuthi buhamba njani. Ngoba esingakutsho ukuthi imali vele kayikho, abantu basakhangelana lezinto zesikolo, basakhangelana lokukhwela kwentengo yokudla ezitolo.
Unkosazana Mpofu uthi kwesinye isikhathi bathola imali engatsho lutho ngelanga.
Usungakwanisa ukuthi uthengise singathi $5, $5 kumbe kusiyafika kubo $12-$15. Eyimali eyenela ukuthi ugade, ubuyela endlini ugade njalo usubuyela lapho othengisela khona. Kube njalo futhi nxa ulomntwana ogadayo esiye esikolo, ugadise futhi lo mntwana wesikolo. Esingakutsho ukuthi lokho kuqale nje umnyaka sesiphila silokho nje sicontinue siphila ibusiness ye hand to mouth ngoba asikabi la imali yokuthi ungakwanisa ukuthi uhambe uyethengisa ube le mali oyibekayo. Yonke imali nje sithengisayo iphinda njalo iphele esikhangelele ukuthi yikho kuzayenza futhi ukuthi kube nzima ukuthi sicontinue siwoda amabhizinisi eqhubekela phambili ngoba siyananzela ukuthi kuyena leyo futhi imali yabuyithengisile. Abanye uyabe unguwe i-breadwinner, zonke indleko zendlini sikhangele kuwe. Uphinde uthathe kuleyo mali isinkwa khathesi ngentengo esikhona udola, usuphinda njalo ufake ama-coin awe-rand lase-South Africa engathi i-3 rand, sesisiba idola 3 rand. Ngokungako nxa usuthengise i-$5 ukutho ukuthi vele uhlusa lungasela lutho.
Unkosikazi Dorin Selemani othengisa izigqoko lokunye enzikini yedolobho lakoBulawayo layo uthi kunzima lo nyaka.
Business lo nyaka singathi 2024 kakhanya ukuthi kwamba njani. Since January abantu babhadala ama-fees nakuthenga amabhuku ngoba since iZimbabwe everything suzithenge. Uyathenga i-textbook, uthenga ibhuku lokubhalela, uthenga ipen, ubhadala i-fees. So business lo kakhulu, is very very low. Plus ithi okunye kade kubuhlungu ukuthi emabhukwini akhona lade sisithi siphephelele kuwo ebefladile. Hayi imakethi ibiflatile ngamabhuku, so sigcine vele indlela intengo esithengwa ngayo igcine siyehla ngoba besiqale besowenza $3.50, $8.10, sigcine sisowenza ama-$3.18, ama-72 pages. So hayi ibhizinisi salomo sisikhangelele nje ukuthi maybe uJanuwari ngaphela asingene kwiFebruwari kungaba ngcono.
Unkosazana Ntombi kayise mlilo ukhala kakhulu ngokugudeka komnotho weZimbabwe kanye lezitolo zabantu bokuza.
Okokuqala kungabe kudalwa ngumkhonomi wethu oyehlileyo, abantu bahola i-RTGS batshintshe imali ibe i-US dollar bese sithengisa thina nge-US dollar, okutsho ukuthi imali abeyiholile iyabe ingeneli ukuthi ikwanisele imoli zabo njalo babe lakho okuseleyo eceleni. Okwesibili kudalwa yikuba khona kwama-China shop kuwo wonke amakona akoBulawayo. Kuba nzima kithi esithengisayo ngoba thina lathi siyawoda bese sizothengisa, ama-China lawo ama-China shops abalethela impahla ngentengo thina esiwoda ngayo. Kwenza kube nzima ukusebenza koBulawayo ngoba uzathengisela bani, wonke umuntu uyabe qonda e-China shop.
Kuthi kuzima kakhulu emigwaqweni,
uyaswela yona yokugada ubuyela ngkhaya.
Abaningi bathi kuza kuba nzima lo nyaka ukuselela imuli zabo njalo kwababoni umomo lo ukuquka masinyane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingugibs Dube.
Iningi labasekeli bebandla eliphikisayo kwelemelika elama-Republicans abakade bethe gwaqa emhlanganeni wabomkhulu we-caucus owenzelwe esigabeni se-Iowa babikwa lokhu besekela uMnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli ukuthi angaba lakho ukukhokhela njalo leli lizwe kakuhle lanxa ebhekane lamacala amaningi asemthethwandaba. Sikhuluma kanje. Laba bantu abalombono onje babikwa beyisilinganiso sokubili kokuthathu. Abathi njalo lokhu bekholelwa ukuthi umongameli Joe Biden webandla lama-Democrats akanqobanga kukhetho lomnyaka oka-2020. Umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe abensundu we-Africa Cup of Nations kumbe AFCON uqhubekela phambili kwele Cote d'Ivoire abalandela ulumdlalo abaseZimbabwe babheke ngelihlo lokhozo umdlalo phakathi kwele South Africa leMali. Namhlanje iqembu eleBurkina Faso linqobe eleMauritania 1-0 emdlalweni osanda kuphela. Okwamanje kudlala iqembu elimela iTunisia lelimela eleNamibia. Abaqoqi bomcimbi osungulwe ngomnyaka odluleyo okhangelele ukuqhutshwa minyaka yonke yinduna uChief Dakamela lapho kunikezwa khona abasebenzele intuthuko yemhlubulweni weMandebeleni izicoco bathi ukhangelele ukuqhutshwa mhla ka 6 ngenyanga kaMabasa eholi yeDakamela enkayi. Imbongi labanye abaculi abalingisayo bakhangelele ukuthokozisa abantu ngolesihlanu kodakamela mhlakazi ku 5 kumabasa phambilini kwalomcimbi ngomgqibelo. Kusenjalo umculi owazakala ngokuthi Nyone Mnyama umlandi wejiji ungomunye obakhangelele ukuphatheka kulomkhosi wethule umculo oncuma imisebenzi yenduna uDakamela. Usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loNyoni Emnyama ngalolu daba.
Nyoni Emnyama le ebingelelayo Antoine Ochuma. Ingoma le ethi emlandweni kaDakamela sizama ukukhuluma ngalokho esesikubonile okwenziwe ngudakamela okungakaze mhlawumbe kwenzeka in our lifetime, mhlawumbe noma kuke kwenzeka thina besingekakuboni. Siqale ukubonela kudakamela into ezifana nokwenza imicimbi yemigubho kadakamela, ama-award ceremony kadakamela, ukwakhela nje abogogo izindlu laba abangenazo, ukukhuthazana nesigaba sakho ukuthi siqhubeke sifundise abantwana kokhana nezinto ezifana nesibaya senkosi, isiphala senkosi, inani. Kungumlando owakhiwe ngudakamela endaweni yakithi komthwakazi, ikakhulu endaweni yakithi enkaya. Thina nje abantwana basenkaya si-proud kakhulu ngodakamela into ayenzileyo. So kuyadingeka ukuthi nathi singabaculi siphakame simsekele kakhulu kulokho akwenza.
Njengeqembu lizaphatheka na emcimbini ozayo ukodakamela, njalo yiziphi ingoma eliza sihlabela kumbe le yiyo eyabe ihamba phambili?
Ma abadala bathe basukuma basicela ukuthi wozani sizoncedisana sakheni isizwe sethu sindawonye. Kuqakathekile ukuthi lathi sisukume sibambise lapho nalapho esiyabe sikwanisa khona. Sizobe sikhona, sizofika lapho sidlale yona le ngoma yona lena nje ekhona eyethi sekusela amahora amabili amathathu. Mhlawumbe sizophinda sidlale neyinye ethi bahle bagezile, noma mhlawumbe sesingathi ngabe koyangami ngabe makoko bayihostelane. Kuyobe sekuyibuya sikhangele ukuthi uhlelo luhamba kanjani.
Sizweni amazwi enduna uDakamela ayingxenye yalo mculo awakhuluma ngomnyaka odluleyo kusungulwa lomkhosi.
Abone ke ngilethemba sokholisile umculo nganyoni ezimnyama wechichi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.